sibona ukuthi hayi nganti amacala angkhona akhona sibili and umthetho weleli lizwe ngoba sizwe u-prosecutor uJack Smith labantu abaningi bekhuluma besithi akulamuntu ophezulu kwemthetho lapha e-America. So hayi ukulandelwa komthetho kathesi ngiyakubona ngoba ngawuthiwa usemazweni akithi or some other places. Hayi umongameli welizwe babe ngasoze bemthinte nokwakathesi mina mbona ngangithiwa ekupheleni kwela indaba ngangithiwa bazampadona or bamnike ipadona ngoba angiboni mina esiye ejele but osuke umlimaze kakhulu indaba zakhe zokukhankasa ukuthi abe ngumongameli welizwe kwesi-2 siyakwazi ukuthi waba yi-one term president so se qalisa ukuba campaigner ukuthi angene okwesibili but sibona ukuthi ama-Republicans siqale ukubona ugovernor we-New Jersey uChris Christie izolo ekhuluma esithi yona amacala wona lawa they are very serious ngoba abe bambushwe ubuchapha and angalimazisa abantu abaningi abasebenzela ama-intelligence agencies lama-Five Eyes amazwe akade beshiya lawo i-information eyokuthi amazwe abo abe secure.
U-Trump uyawalandula lawa macala kanti labasekeli bakhe abaningi bamalaye bathi uyahlukuluzwa nje. Kodwa ngokuya kwesikhathi lapho esethethwa mpela lawa macala kuvela ubufakazi enkantolo, ubona bekhona yini abasekeli bakaTrump abangamhlamukela besithi hayi sokuvelile sibili ukuthi ngempela wadala amacala?
Mina mbona ngangithiwa okwakathesi abantu abamelaye hayi siyakwazi lathi ukuthi everywhere in every situation kwake kwaba khona lo mongameli uClinton laphana engene enkingeni lo Monica Lewinsky i-Democratic Party yonke labo Al Gore vice president wakhe babemelaye until ubufakazi sobuphumile egcekeni hayi bahle bathi hayi lokho beku-wrong. So okwakathesi mbone ama-Republicans sekhuluma lalaba abakhankasayo o-Tim Scott labo-Nikki Haley bathi ma icala leli likhona sibili ngoba bazavula amacala angikhona in the coming months ukuthi sibone sibili ukuthi okwakuhamba njani lo mongameli uTrump. So hayi abamalayo okwakathesi ukuthi lawa abakaboni ubufakazi bakhona but after that ngibona ngangithiwa hayi i-campaign yakhe ukukhankasa kwakhe kuba ngumongameli ngangithiwa it's slowly coming to an end okwakathesi ngoba siyakwazi ukuthi from 2016 ama-Republican amaningi e-party yakhe bathi yena kawinanga ama-down ballot races wona ngama-senators lama-congressmen badliwa yi-Democratic Party this past congressional run babecabanga ukuthi kwakuzaba le major switch but asizange siyibone and then sibone ukuthi i-economy ye-America isingene ku-bullish market. So ubaba umongameli uBiden ngangithiwa layo uyadonsa. So khonokho konke is adding up ukuthi abantu sebeqalisa ukuthi hayi kathesi sesimele sibone ukuthi amacala lawa are they very serious ukuthi bamkhiphe in their consideration or ahambe ejele in the end ngoba siyakwazi ukuthi lapha e-America umuntu wonke lives by the law. So bona bangakhanya ngangithiwa sebefeva yena lowo mongameli akusoze kube kuhle.